Umongameli Emmerson Mnangagwa usesigodlweni seQatar eDoha lapho asayine isivumelwano sokusebenzelana ndawonye lomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani izolo ngendlela yokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa iningi seliveze imbono etshiyeneyo ngohambo lukamongameli Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende emazweni atshiyeneyo selokhu wathatha intambo zombuso. Abanye bathi kufanele anikwe isikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa abanye abanjengomnumzana Dumaphimema isizalo neseZimbabwe esihlala eMelika bathi kulusizi ukuthi akula nguquko ebonakalayo elizweni.
Umongameli Mnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona okutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana lama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Khathesi amabhenki akula mali.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulutshwana okungatholwa ngele Zimbabwe eQatar.
Nxa ehamba vele siyadinga amafutha, kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele amakhampani abo bodwa. Angiboni kunganceda lutho ngoba vele iQatar akula lutho olukhona ngaphandle kwamafutha. Iso industrial nation, ama-Arabs bayathanda ukuvakatsha emazweni. Into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo iZimbabwe. Kukhona oVictoria Falls yabo oWange National Park, kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele beleyokhu ehamba-hamba asikazi sizi ukuthi kulento eqondakalayo ephumayo. Kodwa amazwe ama-Arab njengoba ela mafutha bele zimali okungadotshwadotshwe khonokho okungconywana.
Khuluma lo msakazo we-Studio 7 ese-New York kumaviki ambalwa edluleyo umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, laye owayephakathi kohambo olufanayo, uchasisa ukuthi imizabalazo le izaba lomthelela bani kwezomnotho kanye lokuqeda ukusilela kwemali emabhanga.
Into eqakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority kadesiye esiyenzayo. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babe simali, izikweleti sizibhadale, and then i confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Uhambo lwakhe eQatar, umnumzana Mnangagwa ukhatshwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa, owezokulima umnumzana Perrins Shiri, kanye lobona ngezokwenjiwa kwamatshe aligugu umnumzana Winston Chitanto. Labanye laba babikwa besithi sebakhe ubudlelwano labanye babo eQatar ngendlela yokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.